Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Uhulumende sinanjenge Atlas City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxanje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa ye COVID-19.
Linyathele liqondlelo ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine leyi.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasikhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uchiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili sithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba Kuyemoyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula izikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-Athos City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, asikhulume ngabazali abalabantwana ukuthiwa mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma-boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engakagadi ibhasi. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifunda igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensonto umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajetwa. Abadala bese bezivile ukuthi i-lockdown singezelelwe. Sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irenti, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kade sisekhuluma ngokuthi izikolo ziyavula. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Nxa sikhangele nje thina kuzaba lengxabangxoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabalamali yokutshiyela abantwana babo kabalayo leyokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ngakhumbula kusiyavalwa last term yona leyo eyagcinayo. Ababali sebehamba 2 days ezikolweni, khathesi sikhangelela ukuthi kuzaba wesi sebengahamba ilanga elilodwa kumbe bengahambi, okuyikuthi ukuthi abantwana kabafundi. Ukuvula nje izikolo lizaba elenziwa nguhulumende. Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kakaqali.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini eliza kwenza?
Thina njenge-ATUS emalangeni ambalwa edlulileyo lamalangeni abuyayo sile mhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abangamalunga e-ATUS labangasomalunga e-ATUS esiyibiza sithi Parents Teachers Interface, lapho akade sidinga khona kumbe silokhu esisadinga khona imibono mayelana nokuvulwa kwezikolo, sikhangele i-COVID, sikhangelele iholo lababalisi. Okuyikuthi njengamanje kusabhodwa kusayenziwa imihlangano leyo. Imihlangano leyo yonke isiyenziwe sikhangelele ukuthi ngoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa kuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizaba lawo.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumilasikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Okwamanje bekuhlatshwa abaleminyaka esukela kwelichumilasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilichumilantathu 13 million phakathi kwayizigidi ezingamachumi amabili 20 million eliwafunayo. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eleNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Injection le silethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amanye kwamanye amazwe kwenziwane. Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine leyi e-COVID-19. Ngoba vele sizabona abantwana kulamanjekishini amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane. Ungakhayela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane. Sibona ungathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke ngenxa yekweneliseke ukuthi abantwana baqhubekise ezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilo mkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngale kwakulohlupho lokuthi abantu babengathi bamajekishini bawadinga ikakhulu le idosi yesibili. Wawubona abantu sebebhodabhoda bengayitholi. Kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hhayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu lwendwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngasezisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala. Ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane. Idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi. Kodwa iqiniso ukuthi hhayi kuground kuyakhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa. Sikhuluma kanje lama-centers akhona asemaningi, ama-clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela, abantu bayahlatshwa kwezindawo okungela ama-clinics khona abantu behlatshwa lawo kule intent yokubona abantu bahlatshwa. Khonokhwana kuyinto eqakathekileyo. Lamanye ama-private hospitals la uyathola labhizi ayahlaba, lamanye ama-medical aid ama-private la ayahlaba. So iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa. Lalabana kade besesaba ngale muva bengathi bale nkulumo eziningi ngathi abantu sebeyincibilikile kathesi, wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu-20,000 la okuthiwa azaphiwa eleNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiwa izahambe eNamibia siyayizwa, kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngakuyavuma uhulumende ngawukabambe amanjection la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni. Ukudonetha kukubi, kodwa kwesinye isikhathi bekukuhle ukuthi ngawuqale sibulawaba liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi. Nxa engabona ukuthi usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hhayi phose bonke abantu sebethwele amanjection usengadonetha, kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyo into embi, kodwa ingxenye okungaba yihlupho isikhathi sakhona esikhangelelwe ukuthi engxenye isikhathi i-timing yesikhiwa ukuthi engxenye ku-timing ngoba kulohlupho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngoba ungananzelela sikhangele emadrobheni lemakhaya abantu bayawafuna nawezindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola kwezindawo akafiki kuze kuze nezondawo esikhuluma ngazo kodwa ke nxa esezwale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani yasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye okwalesi sikhathi bekufanele ngasike saqala ngabantu bakhona beZimbabwe esibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hhayi usungathi makhelwane lawe nazi amanye ama-injection abantu bahlatshwe khona ngayo kodwa kathe sohlubo oluncane sibona ngathi yi-typing yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyento embi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-2,422,256. Asebehlatshwe esibili bona sebengu-1,535,298. Ibandla le-MDC lithi i-Liaison Committee ye-MDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokeli bamabandla kulumanyano agoqela ele-MDC iZanu-Ndonga People First kanye le-PDP. IMDC ithi izancintisa kukhetho luka-2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulebizo elisetshenziswa libandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado cabinet ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga ukuthi ibandla ele Alliance lelo elafonywa ngo-2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo-2018. Thina njenge-MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo-2018 silomsebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi eswayeni okungasoze kuncede abantwana beZimbabwe. Owachilema bona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo, ngabantu abalandela ama-constitution amabandla abo, ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela. Ngakho siyasebenza thina ke njengebandla elivelelile latshiwa ngubaba uTswangirayo, sisebenza phezu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla. Asisoze sibe sitshelwa ngeliqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo i-opposition esemthethweni.
Abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Monsora linganxiswanga. Kungabe kusitsho ukuthi abalinanzi njengebandla elikhulu eliphikisayo na kunanzwa umnumzana Chamisa.
Thina njengebandla leMDC esikubona kuqhakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrica. Yikho khonoko okwenziwe ngubaba uHachilema ukuthi anxuse abakhokheli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethu leZimbabwe, iSouth Africa leBotswana. Lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu. Ukuthi ke thina kasisanxuswanga njengeMDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monsora kanxuswanga yena sitho sakhe, sibone ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqhakathekisanga kakhulu isenzo senziwe nguHachilema, ngoba into eyenzileyo ukutshengisela ubukhokheli, utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics, elakusasa lezepolitics zeSADC leAfrica ziyabe zizinhle kakhulu.
Likhulume ngodaba lwe-IMF lemali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi.
Bekunzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye. Ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance, ekuletha ebandleni, ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani. Njalo uchairperson we-Public Accounts Committee sananzelela ukuthi ngowe-MDCT uMhlonishu Dube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo, okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kule committee eParliament.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amakhefa kuleli asevuliwe, kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balotha enyamendlofu ngemva kokukhohlwa ukucitsha ikhandlela sebelala. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kubalaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7, igama uDKZ. Bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje, yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Ungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekuwumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendawo ye-ground? Aniyabona khona phana uma sithi nge-1 by 1 ufuna khona naphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebese qalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo, engafuna ukuzwa umbono usuyi-1 ukuthi abantu be-ground bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa? Yikho khona lokhu osuka kuwe kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okaMnangagwa. Ayikho into enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Yes. Sanibonani Studio 7. Untunga labo Gipsy, onke labo Jonga, uMavelas. Ayi siyabonga nomsebenzi omuhle lisinika lo wabona. Lisinikeza inyosi yezizwe impela. Okay, yeah, ngizama ukukhuluma nelozenze igugu round. Ukuthi abantu masingagijimeli ukuthi la abantu bayenze kuphi. Ngoba sikhathi sonke kube kuthule. Thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda kona lapho. So now, asiyekini sibone ukuthi abantu laba bazothini. Njalo izinduna zingahamba ebantwini, abantwini yibo abazotsho ukuthi bafunani. But now, singafuthi sibloke lokho. So right, bengabuya bezithulele kuzohambana, you know. Ngoba isikhathi sonke kade bethule. Kade belokhu bekhuluma abantu, hey, igugurandi igugura, kodwa kungela action. So now, sebefakile action ebantwini. So ngani siyayeka nje abantu bethini, bezame nje ukuprocess indaba yabo. Then izinduna zingaya ebantwini, abantu yibo abazotsho ukuthi bafunani. Then izokusetshenzwa kusukisela khonapho. Ngoba singagijimela ukuthi into yonke kufanele nesi-oppose, eish, ayikho into ezophuma la. So ngiyacela abantu ukuthi abanikeze isikhathi. Ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo, you know. So abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi ayi sikwenze kubi, sibloke indaba yena le, kodwa isikhathi sonke bethule. So abantu asike silandele sibone ukuthi kugcina. So hayi, ngiyabonga mina Ncube Nsegqoke na. Siyabonga, siyabonga.
Salibonani, salibonani lonke kuStudio 7. Siyalibingelela khona ngapho Ntungamile Nkomo. Siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza futhi nabanye osebenza labo khona ngapho oZulu labanye nje esingeke sibaqede. Engiyaki kholapha ukuthi ye liyazitsho sibili indaba zeZimbabwe, kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilo bandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa, ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu ezingalantuthuko. Ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kuBulawayo siye enkaya bathi bayalungisa bafaka i-dust, i-quarry dust. Iquarry dust umgwaqo ongakufula ama-100 and some 60 kilometers abantu bahamba nzima. Vele nxa usiya khonale indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhadala $2 i-100 kilometers, thina kithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile. Abantu besiNdebele nalesi sibambaneni sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo. Ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu, kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngegugrawundi. Izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle, akula nto ezasisiza. Ngoba thina sikhuluma so, mina ngikhule ngiyintandane, ubaba wafa ngaso leso isikhathi. Bona bakhuluma kababazi abantu abathola nzima, bona bavele zinduna ziyadla.
Sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso. Mina ngumdawini ngiphuma ngasefela busi ngithi hayi, indaba yezanpf le sikhathele ngayo, sikhathele ngayo. Awubheke manje balwisa upresident wethu uChamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba nalaba, ma bekhuluma bathi bangathi bayamjabulela uChamisa sekungathi licala futhi. Bafuna abantu laba baphile njani kahle kahle, kanti laba abantu bema-opposition bona abantu bezani abayeke lento abayenzayo. Mani abantu ababusayo laba ababusa ngamahloka, hayi 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 hayi, sithi phansi ngayizani into eyenzayo leyayilungile leyi. Babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo, bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights. Ngoba nanku kathesi ma ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uvele uze bathi umuntu akasabonakali, bamthethe unyamalele. Ikanti-ke hayi, siyinto elungile leyo. Kumele umuntu akhulume into esenhliziyweni yakhe.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0208. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe isolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi inengi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani atshiyeneyo agoqela i-NBC News, CBS News, iSuffolk University kanye leMorning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Inengi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhitshwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
In the South, ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines. So khona lokho hiko sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke.
Singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe bonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States. Bona ama calculations abo bebone ngathi asebefike the numbers yamasotsha ngoba babe trained 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, ilizwe langkhona has been a graveyard of empires. O Genghis Khan, the British, the Russians, wona labo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba lweCOVID kanye lolwe Afghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lamademocrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama-numbers, ama-polling numbers kamongameli welizwe, I think it's a deep overtaste ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw what the infrastructure bill has passed both ilokuzeni i-Senate and the House. So kathesi sekumele bayenza auto ama reconciliation budgets njani njani ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa, hayi lokho ka-Afghanistan lama polling numbers le-COVID siyake sekukhohlwe ngoba kuyabe sekutshiwo ukuthi jobs and more jobs will be created. So i-economy I think is the number one factor.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.